Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 zibandlela 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kulezizalane zeZimbabwe ezine ezicatshangelwa ukuthi zingabe zigalulile emfuleni uLimpopo zifuna ucapha umngcele ukuya kwele South Africa. Umanisipala wedolobho lakoBulawayo uchasisa ngokwala ukupha inkundla yeBarber Fields igama likamzana Lookout Masuku oyekhokhela ivuyo leZebra.
UBarber is the first wayengumeya ukaBulawayo and wayethanda izinto zengupu lezi kokwenza ukuthi abe named after istadium lesena sibe named after his name.
Kambe umumo weZimbabwe uzabangela na ukuthi ziqhubeke izizalane zeZimbabwe zicapha umngcele zisiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe.
Abantu abaningi abebesebenza abanye bayayeka imisebenzini. Khuluma ngabantu bemine njengakithi nale kule mine bayayeka imisebenzi bathebelene isikhathi eside besebenza bengaholi. Le ndawo eziningi nje abantu ede besebenza abanye sebeyekile imisebenzi bacabanga ukuthi beze ngapha.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukulezizalwane zeZimbabwe ezine ezicatshangelwa ukuthi zingabe zigalulile emfuleni uLimpopo zifuna ukucapha umngcele ukuya kwele South Africa. Abantu laba babikwa bebecapha umngcele ngoba bengela maphepha bakhukhulwa ngamanzi. Uhlangothi lwe-Emergency Medical Services olwe South Africa luthi kuhlengwe izidumbu ezimbili. Ugatsha lwezempilakahle olwe South Africa luthi izulu ngenxa yokuna kakhulu umfula lo uyageleza kakhulu okokuthi usuyingozi kakhulu kulabo abacaphayo. Umanisipala wedolobho lakoBulawayo usechasise ngokwala ukupha inkundla yeBarber Fields igama likamnumzana Lookout Masuku oyekhokhela ivuyo leZebra. Lolu daba lwethulela umanisipala ngukansila Mlandu Ncube esithi le kuyabe kuyinhlonipho enhle kakhulu engaphiwa iqhawe lesizwe uMasuku owabhubha ngomnyaka ka-1986. Ngemva kokuvalelwa esitokisini nguhulumende weZanu wayemethesa icala lokufuna ukugenqula uhulumende okungekho emthethweni. Sixoxe lo Councillor Silas Jigora ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Waye futhi ukuthi hayi istadium seBF sibe honored in the name of uGeneral Lookout Masuku. So wabhala i-motion as a procedure. Wabhala i-motion yabuya ku-council yahamba ku-committee yakhona yenza ngokutshintsha ama-names, i-street naming committee. Kwaba sokuphaswa khona i-resolution yokuthi hayi asingeke savuma ukutshintsha ngoba uBarber, who is named after the Barber Field Stadium, ule history eye-soccer. Lapho babekhuluma ku-committee, but ubaba uLookout i-history yakhe ikhona ku-military. So i-committee yayenza ngani hayi bazange bevume umbono nalo. So kwabuya ku-full council sase sidiscussa manje as a full council kuthangi. So abaningi hayi abazange bevumelane nakho ukuthi kungatshintshwa i-BF ibe nge-lookout masuku. But imbono yethu thina esala sisupporta i-idea eka-Kansela Mlandu Mube ngokuthi u-lookout masuku is a hero. Therefore, we must really try and honor him either way. So savumelana ukuthi i-item ibe deferred. Deferred meaning ukuthi sizayikhuluma ngaphambilini, sivuse futhi sihambe kuZulu, siyebuze ukuthi hayi u-lookout singamu-honor njani, singamnika njani i-respect yena leyana. Engenye sithi thina sishintshe one of our schools, kumbe umgwaqo, kumbe a new stadium, kumbe even a suburb.
Kati vele ngubani abantu baningi bayamazi uMasuku u-lookout kodwa uBhabha bangani abamazi? Ungasichasela ukuthi umbani vele?
Ubaba is the first, why ngumeya uKabulawayo, and why turned izinto zengukulezi ukwenza ukuthi abe named after i-stadium lesena sibe named after his name.
Hello, ke ngukansela Silas Jigora owedolobho lakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umnyaka ka-2017 ucatshangelwa ukuthi uza kuba lukhuni kakhulu kwezomnotho welizwe. Lokhu kukhanya mgceke ngokwehluleka kukahulumende ukuphuma le migoqo engahlenga ilizwe ebunzimeni elikubo ngoba engasakhulumi langohlelo lwakhe oluthiwa iZim Asset. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera.
Umnyaka lo ukukhanya njengalo uzaba nzima sibili kubantwana beZimbabwe ngoba akula economic activity eningi enzakalayo khathesi. Njalo khanya njengani izulu liyana, so sibona njengani emasimini kungaphuma 1 or 2 engxenye igwayi lizasilethela okuyi-foreign currency. Kodwa i-problem ekhona ukuthi ibenxa i-foreign currency yangkhona ingabuya, kunama-demands amaningi u-foreign currency eluthwane eyabe ibuya. So i-economy angiboni izavuka nxa kungela ukulungiswa kwama-policies le-consistency kuhulumende implementing amanye ama-policies akhona khathesi. Ungakhangela ukuthi nxa umuntu efuna ukuthi avule i-business lakhe uyathatha 50 to 100 days ukuthi aredi ayenze konke okufunakalayo. Abantu abanasikhathi sokumilela 100 days ngoba umnyaka uyazokusithela phela, inyanga ezintathu umuntu emelele ukuthi anikwe go ahead lokuthi i-business iqalise ukusebenza. So abantu abanasikhathi sangikhona bayathatha izimali zabo bahambe lapho okule doing business index engcono.
Asoze sibone na uhulumende ezama ukuba ngcono ukwenzela ukuthi ahuge abantu ukuthi bamvotele.
Kodwa lokhona ukuthi uhulumende phakathi kukahulumende kulokuxabana okukhona. Andubana ukuxabana khonokho kungaphela kumbe bengazabicelo elokuthi singaboni ukuxabana kwabo, besebenze ndawonye bephume ne-one resolution bengalisani emaphepheni esikubonayo khathesi emhlanganeni ezanopf njengoba bayiba abakhontrola uhulumeni kungaba ngcono.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela umshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lizaxola izihlobo zami ngilomvimbano, ngakho ilizwi lami aliphumi kakuhle. Kungenani namhlanje sisemaphisa silesakhamuzi umnumzana Angliston Spanda, njalo sikhangela indaba esihluphile kulesi sigaba, indaba yamadlelo kanye lomhlabathi. Ngiyakwamukela kuhlelo Spanda.
Ngiyabonga Nkomo, ngiyabingelela abalaleli.
Kuyini okwenzakalayo emaphisa lapho?
Amaphisa kuba kube kulengxabano esiqhubeke okweminyaka embalwa umsindo lo okhona uqale kahle kahle ngo-2014 khona phana ngesikhathi kulo msindo emalemi kodwa ke wona ubukade ngeleso sikhathi singakaze wafika kuzina esokufikekilo into eyenzakalayo ukuthi i-ada ibingasalimi okuya ngaphi omunye wezakhamizi ubaba usibanda wasehambe e-South Africa uthola abantu ababezizisele kuyinje ukuthi kuvuselele laphana abantu balime okuzwayo sebebuya-ke lawo maluba lawo ma-partners bakhuluma lezakhamizi bathembisa ukwakhela izakhamizi izikolo wabhalelwana phansi kodwa-ke indaba yokuthi indaba leyana i-under i-ada i-agricultural rural development authority kwasekumele ukuthi babhalele eHarare bacele imvumo yokuthi basebenzele lawo ma-investors kuthe ngemva kokwenza njalo kokubhala lezo zimazane seHarare kwazobuya sokuthiwa i-tender yaleyo ukuthi kwenzwe leyenze lowo msebenzi supho i-Texas Petroleum yasilethwa-ke i-Texas Petroleum nyakenye ngenkani abantu bengafuni ngoba babe nomuntu wabo babeinvestor yabo yayibathembise ukuthi izabakhela izikolo ibakhela amabhoholi i-Texas Petroleum ithe ifika emaphisa yahle yafika ngolaka besibona bayasebenza lo hulumende so kutsho ukuthi izakhamizi imizi edlula 200 ku-400 abantu labo sokuzandlele basuke i-ada iqhelise plazi layo kanti lelo plazi velivele lingasilo plazi kwakuyindawo kuyindawo kuthiwa i-tribal trust land izindawo nje izigaba zemakhaya okwakufa kukhona abantu ngesikhathi se-land apportionment act abantu besiswa lokuthiwa kwakuthiwa kukumbungulo khonapho so-ke kulo msindo omkhulu kakhulu abantu bayahlukuluzeka abantu abahlalisekanga bahlala ngokwesaba amaseko athona ekhempile emzini abantu khona lezi lamba matankeni indaba nkulu abantu besesaba ngindlela abantu basengingakibonakale ngoba bekungani thuthwa bayadinga ukuthi abantu abakhuluma kakhulu ngodaba lolu ngobani
ngeyani kahle kahle i-project le kwenziwani
akucace abantu labana ngabalungu ababuyileyo sithi i-Texas Petroleum siyazi iyinkampani eyenza ngezamafutha kosibona ngani bafuna ukwenza into enjengalana abayenze ethisumbanje elovelle ukuthi balime i-sugarcane baqhelise balime i-sugarcane bese-ke besuse abantu khonapho akubacaci kahle kahle ngoba kunyaka enye belime ingqoloyi kodwa bathe belime ingqoloyi abazange ngitshondele bake bathengisele imibhigo konkweni kodwa bethengisele izakhamizi bathatha yonke ingqoloyi bathatha ngitsho la mahlanga akhona bayafide iy'nkomo zabo kanti kabasilo lo dalela iplazi abaliphetheyo bathethele linye kuthiwa yimapane range iplazi elisekhezi entshonalanga kwekhezi balithethe be-irrigation scheme layethiwa yingwizi esekhezi layo iyathathwa kukhanya kukhona okwenziwa ngova ngumseli kamongameli umnankagwa akwenzayo kungamikakati labo-chairman we-ada lowo wabo kuthiwa ngubhedleli nyabada into zabo kazisaki
kuphosele ukugcina mnumzana sibanda alubana belalele bona omnankagwa labanye bakhe kuhulumende
zabatshela khona yokuthi izakhamizi ematopo kithi kuyafanana vele angithi basibulala abantu bazakufa bazimisele abantu nxa ngikhuluma labo bathi bazimisele ukuthi hhayi nxa emnankagwe funta azoqedisa akuqalisa ngo-83 vele angithi le bhalagwe layikhona phana eceleni kumapita vele seduzane 4 kilometers away nxa efuna ukuthi abuye azoqedisa kabuye azoqedisa umhlaba wonke umkhangele futhi esibathembisa khona yokuthi izanup f kayehlikhohle ngovungevoti ematobo ngo-2018 njengoba beyokhe beqhubeka nje bezimisele ukuhlukuluza abantu ngabakhohle baphinde ngevoti nxa bengavukelalanga abasiceda singahlangana kwibharo-2018
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana sibanda siyabonga
hhayi siyabonga lathi siyabonga labalaleli
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi semaphisa umnumzana Angliston Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngintungamini Nkomo
hayi siyabonga ke jahale zansi ube lo busuku obuhle lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala njalo sisebenza kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simanampofu okwakuqala ngiyakwamukela kuhlela
ngiyabonga baba ngiyabonga kakhulu
ya ungasitshela ukuthi nqa ukhangele umumo osekhaya kulakho yini ukuthi sibone abantu abaningi besuka besiya eSouth Africa ukuyadinga imisebenzi.
Ya umumo osekhaya okamanje mubi sibili kakhulu ngoba abantu abaningi abebesebenza abanye bayeke imisebenzi. Kuma abantu bemine nje akuthi ngale kule mine bayeke imisebenzi bathabela isikhathi eside besebenza bangakholi. Le ndawo eziningi nje abantu ethi besebenza abanye sebeyeke imisebenzi bagcaba ukuthi beze ngapha. Nakhona shema mfika kobulawayo ngathola abantu baningi kodwa into ehlupha ukuthi abantu abaningi bakhona abafunguzwa South Africa abala maphepha kodwa abantu abaningi babuya baye South Africa bazofuna umsebenzi.
Sizwa kuthiwa abanye babe belama passport kodwa edindwe amalanga amalutshwane ukuthi kugcina kungasancede ukuthi la amaphepha kumbawo.
Ye angithi abanye amaphepha abanengi abantu abanjalo abanama passport kodwa abazange benelise ukuthola ama permit. So into eyenzakalayo ukuthi abantu laba bayangena ngama passport la banikwa amalanga amancane walamba lutshwane maybe banikwe 3 weeks. Umuntu osebenzayo so manje kwe 3 weeks kugcina kumenza ukuthi azame iplan ukuthi passport iphume ngoba ipassport ingahlala amalanga lawadlule ebhoda ngale abantu babafinisa 3000 or bafaka isitembe sokuthi awasangena. So kuba nzima ebantwini abanjalo. Imajority yabantu ngoba abantu balapha South Africa abeZimbabwe abanama permit manje is around 160 to 180,000. Kukanti abantu abaseZimbabwe abasebenza lapha is around 3 to 5 million. So imajority yabantu ayinama paper, ayinama permit. So bakubakhosa kanjalo ama passport bayabisele baphindza zothi bayabisele muva ngamalanga akapheli.
Wena ubone njani eborder lapho usuphindela eSouth Africa khona ngapho? Sizwa kuthiwa bebekhona abanye abahlala ilanga kumbe amalanga amabili belokho bemelela ukuthi badindelwe ama passport.
Ya bekulabantu abaningi kakhulu ke thina mina labantu bengihamba lawo sibele enhlahla ngoba besihamba amabhasi. Ma uhamba ibhasi kuba lula ngoba uma lifika laphana aliphume ebhasini. Ama conductor nama driver amabhasi bawalungisayo labe immigration amabhasi enzelwa ispecial line yabo kuthi yena abantu abahamba ama private car labantu abahamba ngezinyawo. So uma uhamba ibhasi kulula mina ngeke ngisade neZimbabwe azange sichede noma 30 minutes. South African side ngicabanga sibe ne-1 hour ngoba besifuna abantu abaningi kodwa abantu abahamba ngezinyawo labahamba nezimoto zabo amalini akhona abemade kakhulu. Kulabanye futhi abantu embabonile ebebezama ukungena egedi neSouth Africa angathi neZimbabwe bebengena ngathi kodwa bebengena ama-passport noba aphosa besilwa nabo bebayibisele emuva. Ma siyathatha ama-passport e-South African side ema-ofisini sithole kunokuyistokisi nje okuncane lakho sithole sokugcwela angathi abantu labanedi bebahambe ngamacala nedi bebavaleli khonapho imota ziyababisele emuvane basale belandela futhi abanye bangikhona. So kunzima ebhoda kukhomba ukuthi impilo yaseZimbabwe inzima iyaphambili akubuyele emuva.
Sizwa njalo kuthiwa bakhona abanye abahle bebanjwe bengakafiki sebesandacapha umngcwele ngembi kwesizwayo yokubana uhulumende wakwele South Africa usengezelele ukuthi kubotshwe laba bangela maphepha. Uhlangane lakho yini kumbe uke wezwa ngakho?
Ya sike sizwa ngakho khonoko uhulumende labe xwayisa kakhulu ukuthi abantu abangela amaphepha uzobabamba endleleni kwabe bekhuluma ngokuthi phakathi kweviki lesiqedilesi siya around the new year babambe omnye udriver ungumalayitha ube nabantu ngabana abafika around 30. Imajority yalabo bantu bebengena ama-passport andithi benama-passport phakathi bagcina ukuthi bayi-8. So laba abanye ethi bengena ama-passport udriver ana bambophile ngokukhuluma kwabo bathi uzogwetshwa vele ngoba bathe ngikhona human trafficking lana kwasekusithi-ke laba ababa nje bekela ama-passport basebeyibizelwa i-home affairs ukuthi babisele emuva ebhoda khonapha ngale babanjwe abanye emfuleni abaye babanjwe emagedini angazi abantu badabula kanjani nawonthi ngidinga ngishwele ukubadlula kanjani laphana kubuthola umuntu osebanjwe esephakathi abanye nxa uphuma igedi yasouth africa kunegaraji elikhonele shele amasotsha abakhona khonaphala abanye babanjwa bethenga khophana ukudla akanaluphalani umuntu kodwa angeke sibasola abantu kunzima abantu baprefer ukuthi kangcono bafe besiya khona kulokuthi bafe besekhaya behleli imuli zikhala ngendlala everyday imumo wasekhaya mubi abantu abasenachoice kube ekhaya kakhulu.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Hayi ngiyabonga abalaleli ngilifisela umnyaka ka-2017 omuhle angathi inkosi ngasiphathisa sisebenze siphumelele empilweni. Ngiyabonga babantu.
Hayi lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Cassius Jays Simanampofu ebesixoxela kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula ubunzima obubhekane lemuli eziningi eziswela imisebenzi yokuziphilisa ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle. Sixoxa lo nkosazana Felicitas Mhlanga owendele kondebele embembesi elupane. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mntanami.
Abanye abesifazana isiyake sixoxe labo bathi isimo esiselizweni sidala ingxabano ezindlini.
Ngibona ngathi isisusa sokuthi abantu bengahlalisani ezindlini kungenxa yomumo welizwe kwezomnotho. Bese kudala ukuthi kungaze kwabe saba lokuzwisisana ezindlini. Omunye lomunye ubaba lo mama bese khangela omunye. Bese kusithi umama njengomntwana onguye ozala abantu. Usuka abesesiba lomthwalo onzima kakhulu obaba kulula ukuthi angizwa sekunzima uyaphuma ngihambela zini etshwaleni ayetshona ezidakelwa esekufuna ukudla ukudla khona lokho kakukho umama nguye osetshona ethwele nzima ecabanga lapha nalapho ukuthi enzeni bese kudala ingxabano phakathi kwemoto nxa ilizwe limi kuhle kuyabe kule misebenzi imali kakhulu kayikho ngoba loba ungumama ungazozama ukuthi kahle kengebambabamba laphana kumazibani ngelaphana kozibani kodwa uthuza kuphani sekukhathivama kakhulu ukuthi sekubuya abantu abaziphatheleli le makhaya oziphatheleli sebekhona ngezimpahla ezindala ukuthi sekudadalwana ngazo imvunulo lezo imali zakhona amabele kawakho ayiwa oyabe kuncedisana ngawo.
Imuli zingancedisana njani ukuthi lapha kuhlaliswane kuhle?
Nxa uthi uyacabanga uyasela ukuthi kathi manje senzeni nxa usibanje ngoba abambeki indawo. Bese sikhala kakhulu ngelizwe lethu elile lokhu lisiko. Ngathi yilo elisuka umbuso okhona oyiwo osuka udale lowo bunzima. Ngani ngoba ilizwe lokhu lisifa lisiya phambili. Ngoba kathi laye ubaba umsebenzi vele kawukho uzakuyawudinga ngathi. Abanye bebesebenza bale minyaka lezinyanga thize bengaholi. So ukuthi khathe sengule wabantwana kabe kufuneka lokho esikolo kufuneka manje kusuka bese kusithi akusabi lokuzwisisana khona phana omunye sekhomba omunye elihlweni omunye sekhomba omunye elihlweni ukuthi bahlale phansi njengemuli kukalutshwana bese kusuka buhlungu kakhulu kuba mama njengathi emakhaya siyezwa kuthiwa kulezi nhlelo kulezi mali ezenzekiswa omama ukuthi bavuse ama-project yenzanani lihlangane libe ngama-group of 10 lenze lokhu sikwenze singomama kodwa akubi le mpukela imali yakhona kasiyiboni nxa usuthi uyafika kulezo ndawo akusathumi ukuthi kuyangani.
Kodwa zona inhlelo lezo ziningi yini njalo abazikhokhelayo abaphutshisi yini indima yabo ukubona ukuthi kulezithelo ekugcineni?
Bakhona ababuya lazo inhlelo bezesithela ukuthi kule nhlelo ezinhle. Kona okukhona ke bese kusuka kusikhamo singomama inhlelo lezincwazi kubuya kufuneka lokuthi kufuneka ilunga ngelunga likhuphe imali engaka lokho kungaze kuthiwe $2 kumbe $5 kunzima ukuthi siyithole asicine singomama bese sifuna ukuthi asisakwazi singakwenza lakathi bayazama ukuthi benze kumbe imithungo ngokuthiwe iyathathwa iyahanjiswa ikakhulu njengabo women center elbani kumbe kuyibukhokhela ukuphambili basakwazi ukuthi kuyile mvuzo inobuyayo entweni elizenzayo ngoba likuyathatha izinto ukuthi kube le-report akubonakali kube le kwaba le-project ukuthi kuthiwa amagwili konke kwaphelela emoyeni abantu baluze okunye okumangalisayo.
Omama yibo abathola imisebenzi yokwenza yini ukuletha imali ezindlini kumbe labo baba bayithola kumbe kuyafanana?
Emakhaya kuye kulobu nzima mntanami kuyafanana akulula kuthini ngoba khonokho imali vele kungabi khona kwayo akusabi le nto ezihambayo. Ngingathanda ukukhuthaza omama ukuthi sibekwazi ukuthi yisikhathi sobunzima esingasibo bani lobani ukuthi singasolani ezindlini kodwa kasihlaleni phansi sinikane amaqhinga ikakhulu njengendawo eyakithi indawo yindawo engelamanzi amaningi okokuthi kuyalinywa lezi ngadi abantu sebefika ngokuthi baye ngokuda amalimpeza leyo kuthengiselwane ngamabele mayekhona amabele nxa amabele engekho njengoba kulomnyaka esisuka kuyobe phakathi kwendlala eyamangalisayo bese kusithi khonapho lokudla kwangikhona sesiyakuthola inkinga kube imali ukuthi siye lezigabeni abantu abakhulileyo. Bese sikhala kakhulu ngokuthi abezombusazi alibana abantu bayahlangana. Sike sibone ukuthi singenzani siphume ngalezilini.
Kuzwakele sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo.
Sibongile mntanami.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Felicitas Mhlanga owendele kondebele embembesi elupane. Thiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga. Yikho napha eWashington DC.
Sithathe ke ikhefu kancane. Lwethulwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zalamhlanje. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezine ezicatshangelwa ukuthi zigalulile emfuleni uLimpopo. Siludgiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama Chris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.